okwenze kakhulu ukuthi intengo zezinto zikhwele lapha eMelika yilo lolu ubhubhani lwe-COVID-19 esikhangelane lalo sonkeni imhlaba wonke nje jikelele. Into ekhona lapha yikuthi iAmerica ilizwe lemali kakhulu elithenga kakhulu impahla from amanye amazwe ukuthi zize ngapha eMelika. So into eyenzakale yikuthi ubhubhane lolo lwe-COVID ngale e-Asia amakhampani amaningi abevalile ayiwo asupplya ngapha e-America. So i-supply chain yesuke yasiphambaniseka abathi supply chain bottleneck, khonokho ukuthi khona izinto nxa sezingasabuyi ngapha eMelika kusho ukuthi uzithole kwezinye izindawo sezizadula. Lokho kusho ukuthi khona labazithengisayo laba sekumele ukuthi bengezelele ama-prices abo ngoba ukuzithola lezi zinto sezidula. So khonokho ukuthi i-Asia yayivalile ngesikhathi se-COVID-19 yikho kwenze ukuthi khona impahla lezi zishode ngapha eMelika and nxa sesizidinga thina hayi sezidula kakhulu. So intengo zethu asezikhwelile sibili, into yazibona kathesi nama-petrol prices asekhwelile, ukudla khona bezitolo lakho sokukhwelile, le-transportation lakuma-restaurant izinto zonke nje sezikhwelile. Kodwa nje anti yabona umholo wabantu nje yiwophuza ukuthi ukhwele ezintweni zonke lezi.
Uphenyo olusanda kwenziwa lukhomba ukubana abantu abanengi eMelika bathi kabavumelani lendlela uBiden aqhuba ngayo umsebenzi. Kambe udaba lomnotho lolu, udaba lokukhwela kwentengo yezinto, kungaba kungolunye lwezinto ezenza abantu bathukuthele na ngombuso kaBiden?
Hayi, ukuthi khona vele zona izinto nxa zivele zingahambi kuhle elizweni, umuntu wokuqala ukuthi khona abantu bamgcone ngumongameli, uyabona. So umongameli uBiden ukuthi indaba yakhe njena leyana aphatha ngayo isimo se-Afghanistan yiso senje savela saqalisa umnyama wakhe and abantu yabona ukuthi lokukhwela kwentengo khona ngathi nje okwenziwe kakhulu ukuthi amakhampani e-Asia ngale abevalile. So kwasoku-affecta i-supply chain ukuthi izinto zibuye ngapha eMelika, yikho sokwenza ukuthi nje izinto kukhwela kwezinto kukhanya ngani nje nguye. Kodwa sikhumbule futhi ukuthi umongameli uTrump laye laphana wathi ephuma watsho ngelanga lakhe lokuphuma esithi ngicela likhangele iprice yepetrol ukuthi ingaphi, lizangikhanuka likhangele ama-Democrats esengenile ukuthi iyabe singaphi, uyabona. So umbuso wangikhona wona lo eMelika yiwo lowana wokuthi uyabona ama-Democrats engangena embusweni labo ukuthi khona bathabisa abantu bonke laba baba-promise izinto ukuthi bekhweze ama-taxes, uyabona. Ama-tax engakhwela into eziningi yizo ezigcina zi-affecta konke khonokho, ngoba ukuthi khona bebe le mali yokuthi khona babhadale ama-social services wonke laba athembisa abantu ngesikhathi sama-elections kumele ukuthi bekhweze ama-tax. So yiyo ke inkinga esuke ibe khona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans. Ama-Republicans on the other hand abafuni ukuthi khona ama-tax akhwele, ngoba bona ba-believe khonokho ukuthi khona nxa umuntu elemali eningi ungamtaxanga imali leyo izaphenduka futhi ezisebenzeni ebantwini abangelamali. You know, zi-politics zama-Republican lama-Democrats esizijwayeleyo lapha eMelika nje, Mnumzana Nkomo.